Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngensonto omhlaka 7 kumfumfu 2018 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu le Reserve Bank umnumzana John Mangudya esithi amafutha ayimota awe petrol asekhona ngoba uhulumende wathengile iningi lithi lokho akubonakali ngoba kulokho kulendwendwe abantu befolele amafutha la.
Ungakhangela izinto ezifana nabo cooking oil nabo zinkwa kukhuphukile kona lapha emakhaya iningi vele selizabona ukuthi ingxenye mhlawumbe ngesisimuthi kuphela. Abantu bakithi vele imali naleyo okuthiwa yibhondi okwakuqala abazange bayamukele.
Siza kuzwa iziphathelane lamasiko abatsha njalo sizwe ezokholo lwesiKristu silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ulako kuvuka esigodini uNkulunkulu athatha afake inyama zile msipha empilweni yakho akuphefumulele umoya omutsha uvuke ume ngezinyawo labakade bekuhleka lakade bekukhangelela phansi bamangale sebebabaza ubukhulu bukaNkulunkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu leReserve Bank umnumzana John Mangudya esithi amafutha ezimota awe petrol asekhona ngoba uhulumende awathengile iningi lithi lokhu akubonakali ngoba kulokhu kulendwendwe abantu befolele amafutha la. Umnumzana Mangudya wethule umbiko oveza ukuthi uhulumende usebenzise imali efika amadola ezigidi ezilikhulu i-500 million lamhla lapho ngoba imali le eyobolekile eyokuthenga amafutha la ingqoloyi kanye lokunye okusilelayo. Imithi ezibhedlela layo ibikwa isilela. Ngalokho uhulumende uthi abantu yibo ababangela ukusilela kwalezi mpahla ngoba bezithenga ngobuningi bazo bezifihla besesabela ukuthi abayikuzithola kusasa. Kusenjalo ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lethule umbiko lisithi kufanele umnumzana Mangudya, umnumzana Ncube, umongameli Mnangagwa labanye babo bechiye umsebenzi ngoba sebehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo we-Civic Society Organizations lawo uhlangene izolo wathatha isinqumo phose esifanayo. I-MDC ithi ibandla le-ZANU-PF aligcwalisanga izithembiso elazethula kugwalo lwalo lwe-manifesto ngesikhathi sokhetho ngoba lathembisa abantu okungasikho uqiniso kusobala ukuthi ugwalo lolu babe sengalezimithiyo. Selokho sekudaba lunye sixoxele lomnumzana Thamani Ncube usomabhizimusi ohlala eMadlambuzi ePlumtree ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani ngalolu daba emaphandleni.
Imali vele nana lento yepanic, that's how it works. That's how even ama ivalue yama shares ama organizations ivalue yemali yecountry is run. It's about what is being said, it's about what has been experienced. You go determine the value. Imali nevalue yomuntu uhambe siyathenga how much bread in the morning.
Kuyikuthi imali leyi 500 million sisetshenzisiwe ukuthenga lezi impahla ingaphela ke.
Disappointing thing is that possibly isiphelile vele bathengile. Kunomunye uMr. X othethe 204,000 liters of fuel uzibekile uzitshela ukuthi uzozithengisa ngemali edulayo. Abantu phela under panic circumstances they hoard. Abakwiza ukuthi i-hoarding in economics. So sikhuluma nje kunama-fuel abekiweyo ezindlini abekiweyo emagama afihliwe ngoba angithi demand ingayakhwela economically i-price you can raise it ngoba abantu bayajebebaningi. So you say ukuthi if kuba ningi kanje instead of selling this thing for 5 rand I'm gonna sell it for 20 rand. Wonke umuntu abasegijima abisa kuphela because the circumstances are difficult. So that's the thing. beki phika phansi yakhona ukuthi situation ibe right. But because of our experience, this is a thing that government should understand.
Sesikhangela umthelo lo osanda kwethulwa ngumnumzana Ncube lokunye nje okwenziwa nguhulumende ubonikani kuzaba lo mthelela ungcono yini kwezomnotho.
Again, I think central to what I'm saying to you is as long as no one sits abantu beZimbabwe down to explain to them why we are doing what we are doing, nothing is going to succeed. So what yini ke umthuli Ncube nomagudu abafuna ukuthi abantu beZimbabwe bayibone enhliziyweni zabo nasemehlweni abo ukuze bathi okay cool, siyafisa ukuthi sidlule enkangala sisiya lapho esiya khona ngoba sisibonisile ukuthi siya kuyo. Akufuzanga ukuthi abantu babanjwe njengamakholwa nangenkani, but inhlelo zabo zingabe zilo hlonzi. Okwehlulayo kuyikhona ukuthi abakucommunicate-anga kahle. Kulale inyakanyaka ethiwa yi-grapevine ngesilungu ongadiza ngesinto bekamahungahunga. It's a very dangerous thing. Iyakhona ukudiliza into enhle. Uthi ma uhlezi nanje uze kuthiwa ye ubani uthe kusasa uyavuka ediliza indawo enje, uqale nje leyo nto ibe yinkalakatha yento igcwale zonke izo abantu bakazi ukuphanika ngento engekhoyo at all. So the most important thing, apart from ukuthi inhlelo zabo zilohlonze kumbe ngezamanga, is for them kufeze ukuthi babe very aggressive in terms of communicating. I don't know why they don't take that serious. Siyakwazi ukuthi hamba kuma-elections abantu banye baziwa bacomplaina, but at the end of the day these guys have umuntu olwa nabo kuthiwa i-opposition who is communicating thoroughly. I-opposition opposition ayidlali, iyacommunicate in terms of ukuletha izinto kuthiwa zimbi. Ngiyabona enye ungani i-film kuthiwa ungani umthuli Ncube nabomaguzi kalabomnankagwa bahlanze kuthiwa i-movie yokudiliza iZimbabwe. So they're actually very aggressive. Now, who is there who government or counter this thing that the opposition is doing? Umthuli Ncube akathenwa ukuthi akhulume nabantu, uthena ukuthi alungise imali. Umaguzi akathenwa ukuthi akhulume nabantu, uthena ukuthi alungise imali. Uyabona lowo minister wakudala othiwa nguJonathan Moyo. He was very aggressive in terms of communicating. Azagcina even ezingathi ezingoma. Yazikhumbula izingoma zekudala othiwa wonto omnini Zimbabwe and wonto emini. Wagcina evala even namanye ama-programs because he wanted to send a message to the people of Zimbabwe. There's nothing like that right now.
Lapho ke lizwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, yena obehlaziya ingxabangxoza ekhona kwezomnotho welizwe elizweni. Sesizalethulela ke ingxoxo lomnumzana Thamani Ncube ebesiyutshilo ekuqaleni. Yena ke ngusomabhizimusi ohlala eMadlambuzi ePlumtree. Usichasisela ngokuthi kwenzakalani esigabeni sakhe ngalolu daba.
Okwakuqala vele sikhuluma ngabantu abangelandlela abangatholanga imali okwakuqala. Then okwesibili ukuthi bona laba abayitholayo emabhanga ayitholakali. Bese kusithi khona la marandi lawo ade sivele siwajwayele, hhayi ukhanya ingani akusela mali vele elizweni. Kwehlula thina nje singama-traders sinje sesicina usehlisa intengo lokhuyana okumangalisayo ukwenzela ukuthi khona wenelise ukuthola lona lelo dola eliyabe likhona kusesileshile elilodwa. So sesicina sesehlisa ama-price ngendlela ukuthi akusela nzuzo vele ngenxa yokuthi khona la uyabe ufuna ukuthi kwenele ubuyele ekhaya ule dola lona lelo lesinkwa kuphela. Ungakhangela izinto ezifana labo cooking oil nabo zinkwa. Kukhuphukile kona lapha emakhaya iningi vele selizabona ukuthi ingxenye mhlawumbe ngekhisimusi kuphela. So okunye mina enginanzelelayo yikuthi khona abantu bakithi vele imali naleyo okuthiwa yibhondi okwakuqala abazange bayamukele ngoba thina ungakhangela ngapha sisemngceleni phele thina ePlumtree. So ama-traders amaningi izinto soda kubo kutswana la kubo South Africa. So awungeke wahamba lebhondi khona ngale. Kanti ke awungeke wahamba ebhenki ulenhloso yokuthi khona uzathola amarandi kumbe ama-US dollar uwathole.
Manje izakhamizi ziphila njani?
Impilo yezakhamizi inzima njalo siyabona ukuthi khona ukunzima buzaqhubeka busiba khona. Ikakhulu ungasinanzelela ukuthi khona sokukhulunywa lodaba lokuthi khona lo nyaka kungani umkhathi awusoze uhambe kahle, izulu lizaba lilitshwana lisoze lenele. So sikhangelela ukuthi khona kuzaba nendlala kwenzelela abantu bakithi bathembele elizweni lase-South Africa. Kodwa-ke siyabona ukuthi khona i-economy yase-South Africa layo ingani yayo iyazamazama. Nalabo abafikileyo abafisa ukuthengisa inkomo nezimbuzi uba novalo lokuthi khona athengise ngebhondi lona leli ozathola ukuthi khona ingxenye intengo yalo ukuthi khona ngaba le-$10 US dollars isilinga nale-20 bhondi nale. Bengikhuluma nabanye bekhuluma ukuthi khona kule ndaba yabantwana besikole le asebenyiselwe i-exam fee ngama-$30 something dollars. So akulusizi kakhulu into eyenzakala elizweni lakithi besifisa ukuthi khona luba kule ndlela yokuthi khona kulungisiswe ngoba umonakalo esiwukhangeleyo lapho uzaba mkhulu kakhulu lo nyaka.
Lo mnumzana Thamani Ncube usomabhizimusi sixoxelaye esemadlambuzi ePlumtree.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Ngeselichiye kancinyane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulela isiphathelane lamasiko.
Senana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelobola
namhlanje sikhuphuka lenduna uMathema ongumgcini sihlalo weCrown Council ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe sikamthwakazi uPrince Bulelani Lobengula Khumalo. Sizwile ke ukuthi amakhumalo asemgcobe ukuthi abe nguye phela ozathatha isikhundla senkosi uLobengula kamzilikazi kamashobana. Ye siyakwazi ukuthi phela bakhona abanye abalokhu besithi yibo okumele bethathe isikhundla lesi.
Mama Mathema, akusichazisele sibili abantu bangani bathabele kakhulu besizwa kuthiwa uBulelani Khumalo ugcotshiwe koKhumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele.
Angeke ngichasise kwakuKhumalo, mina ngingachasisa okuphathelene le-Crown Council. OkwakuKhumalo, uKhumalo ngokwazi kwami kumbe ngingathi even nxa kubekwa yona induna ngokwayo, igcotshwa ngabakwabo ensitha okungakafiki ebantwini, okukaZulu lokhana okwenzakala phakathi kwabantu. Okwenzakala ebantwini yikho engingakhuluma ngakho engingakwazi ukuthi ngabe yikho okwenzakeleyo kumba kwenzakalanga okwakuKhumalo ngokwemsamo ngoba okwemsamo kwakungenelwa noma ngubani lokhana kuyabe kakhulu kubikelwa amadlozi akoKhumalo.
Yes, siyakuzwa sibili. Akusichaseleke ukuthi khonokho ke okwenzakalayo ukuthi ke kube le nkosi yesizwe sikamthwakazi njengokukhuluma kwami elawe, akuchasisele sibili abantu ukuthi kambe kuqakatheke kanganani ukuthi kube le nkosi.
Ukuqakatheka kuqakatheke kakhulu ukuthi kube le nkosi ngoba isizwe leso kuthiwa ngasamaNdebele sidabuka vele sile nkosi sisuka kwaZulu sizofika lapha kwele Zimbabwe sasivele sabuya sile nkosi. Asiyo into entsha, into eyachithwa njalo ngumbuso wona lowo owenza abantu bahamba babhonjwa emazweni okoZambia kubo-Angola langaphi langaphi bezama ukuthi bavuselele into zakibo ngoba yikho okwachitheka khona isizwe ngaleso sikhathi.
Ukuvuselela lokho elikwenzayo sokuyafika yini emapetereni?
Ye, lapho besibambe khona ukuthi sisamiswe ngamakhosi oyikakhulu amakhosi ngoba laphana mhla ka-3 kwagcina sokumangalelwana uhulumende engazwisisi ukuthi wayeisizwe samaNdebele sesifuna inkosi.
Kodwa sele kubambe njani okwamanje?
Okwamakhosi lokho kuthi emakhosi.
Kuthiwa kuzahamba njani? Alikakhulumi ngakho? Balibiza nini?
Hayi, asikabizwa kodwa lathi sikhangelele ukuthi njengomina njengo-Crown Council Chairperson kayelo ukuthi sike sihlale phansi lezinduna sibone ukuthi udaba lolu singalubamba njani.
Iinduna zonke zithini ziyamsekela ukhuma uBulelani yini?
Angele ngithi ukuthi zikhona ezingaphandle ngoba ubuningi bethu abaningi sikhona ngale kuyibulelani ngoba imbali yakhe nxa siyibala beyichasisa ngoba sibengethi ezithile embalini zesintu zakwethu ezinjengabophathisa kuyalandeleka kulomzila kuyakhanya kulomkhandlo ukuthi into le yasuka lapha yalapha hayi sakuzwisisa sakwemukela izinduna ikho sathi naze sine-Crown Council le siyizinduna zokuthi into le sifisa ukuthi siyilungise igcitshwe ngokupheleleyo.
So siyabona kulo zwide kalanga Khumalo la uyakhuluma ukuthi la ukhonapho-ke esitikini kuzobuya ke lo mnumzana Stanley Khumalo labantu bakhona liyakhulumisana labo yini ngodabalolo?
Ambona ngani lokhana kwaqedwa ngamaKhumalo kodwa anti vele umbuso sonke sihlale sikwazi ukuthi uyabangwa njalo umbuso ligazi.
Kodwa kuza
akula mbuso owake wabuya ugeleza njengamanzi njengokudla kwengwenya okubuya la manzi.
Umbuso uyabangwa sibili?
Wonke umuntu nxa yembathile kugodola uyidonsela kwezakhe inyawo.
Kunjalo sibili. Ndunankulu, akutsho ke ngamafutshane ngokugcina ukuthi pho libona zani ke isigaba sesisele ukuthi lisihambe isigaba sakhona singanani uze lilungise konke kokhonokho?
Thina thina njenge Crown Council into esiyikhangelele sikalele ukuthi sibone ukuthi ama-cost asebenza siya kuma ngapi, kungaphela into yonke ye-court le, yikho sesizaqalisa ukuthi sisebenze udaba lolo. Aluqalwanga yithi, ngithanda ukuthi abantu babekwazi ukuthi udaba lolo kaliqalwanga nguChief Mathema kumbe labanye labo khathesi. Udaba lolo lwaqaliswa zinduna ezinye zazikhona emuvane ezithinta osivalo osivala uMahlangu, ongungumba nomkhwananzi onyanga zonke, ayikhona lokhona kathesi. Ababekhona phambilini yibo abaqalisa le into yokuthi kakudingwe kuvuselelwe isizwe, kudingwe inkosi, kube lobukhosi bamaNdebele.
Kodwa sekuseduze na ukuthi kulunge?
Andisengwazikhahlela vele.
Yeah,
ngithi ukuthi kuseduze kumbe kukhathana. Kodwa kukhona kuyadingakala ukuthi isizwe sibambane, singabambana njengoba bakokhumalo sebasivezele ukuthi imfundo ingaphi, le mbali ingaphi. Kuyabe kufanele ukuthi kungadlula indaba yamakhoti yonke leyo, kulungiswe, igcotshwe inkosi yesizwe.
Besixoxa lamhlanje lenduna uMathema, umgcinisihlalo weCrown Council, ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe uPrince Bulelani Lobhengula Khumalo. Zaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo, lapho siyakhuluma khona labantu abachiyeneyo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kangela ubaba mkhulu, babe lobo logogo, kangela ezinye ezizwe, ziyawagcina amasiko wabo.
Luyalandela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumayigobe. Kuliviki siqhubekela phambili sixoxa lo mnumzana Thafara Makaza, kodwa namhlanje sixoxa ngento ethiyeneyo. Ngeviki edlule besixoxa ngenkampani yakhe iZim Taxi, kodwa lamhla sixoxa ngenye inkampani yakhe okuthiwa yiFixer Inc. Masambani kuye siyezwa okunenge. Makaza, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Ngiyaphila mina, unjani khona ngapha?
Siphilile, siphilile baba. So, masiqala uhlelo usitshela ngamafishane ngale nkampani yakho iFixer Inc.
Yebo, so iFixer it's a very simple app ekwenza ukuthi nxa umuntu edinga umsebenzi, nxa ungumuntu oklinayo, umuntu ongumplumber, electrician, uyakwazi ukubona imisebenzi efunwa abantu abasemaduzaneni.
Ngeviki edlule besixoxa sithinte le ndaba e-data, ngiyazi ukuthi iFixer layo just like iZim Taxi iyatholakala ebulenjini. Nxa umuntu engelayo i-data uyakhona na ukwenza into efanayo ukuthi alithinte ecingweni bese sebenzisa ama-services enu?
Owakhathezi akakwanisi ukuthi asithinte ecingweni, but sisazama ukulungisa khona ukuthi emalangeni kuyabe sekukhona, but owakhathezi kuyakumele umuntu ebele i-internet.
Awuboni ngani lokhu kungahlupha?
Ya, kungahlupha sivile, kodwa abantu ade beyisebenzisa kathesi ade bengakakhulume ngakhonoko, but yinto eqakathekileyo sivile ukuze siyithinte abantu abaningi sivile, so sizakufaka emalaki.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuqala iFixer Inc?
Ya, so iFixer Inc ivela ukuthi ukulungisa, ukufisa anything. And so mina ngananjela ukuthi abantu abaningi kobulawayo kumbe ngaphi, abaningi abaye sebehambe ema-university, imisebenzi iyahlupha kakhulu, and iningi labo ligcina selisiwa ngama-service providers, abalungisa iplumbing, ama-electricians, abanye abayenza into ze-laundry, catering. So mina ngabona ukuthi at least kungaba nendlela eku-organiza ukuthi bekwanise ukubuilda i-reputation kuma-customers abo through iFixer yona leyi app yakhona. So yindlela yokuthi abantu bethole imisebenzi yabo lula.
Inkampani yona le iFixer Inc ikhangela ukusiza abantu abaphila eZimbabwe jikelele na?
Yes, abantu abaseZimbabwe kathesi labantu abayi-50 abarejistileyo.
Awungitshele-ke mnumzana, umuntu angathi hayi la sisifiso sokusebenza ndawonye lawe, laye asebenzise ama-services aweFixer Inc, kumele ayenzeni?
Ya, so nxa umuntu ele ephu yethu yeFixer, sithi nxa isitofu sifile endlini anti wena uyakufuna u-electrician, but nxa ungakwazi u-electrician yapho uhamba ngathi kufixer laphana, then uyadescribe ukuthi ufuna ukulungisela maybe kule plate ezingasasebenzi kwisitofu sakho, then ungaposta kufixer umuntu okwanisa ukulungisa isitofu professional electrician esave sihleza ivheta nje uyabona umsebenzi lo ana then uyakwazi ukuthi ekufonele khonapho ngathi ehle kufonele directly wena then nxa engayenza umsebenzi uyambhadala then uyamnika irating ezasebenza ukuthi nxa umunye esefuna ukuthi umuntu lo anamsebenzele yabe sekwazi ukubona umuntu lo uyakwanisa yini umsebenzi wakhe.
Kodwa ngaphandle kokuthi mina njenge ngibe yiclient esebenzisa ama services enu nxa mina ngiyiprofessional and la ngifisa ukusebenzisa iplatform yenu lena kumele ngiyenzeni.
Yeah, so into uya apply ungathatha iephu kule ndawo lapho ukuthi uya apply ukuthi usebenze lati then nxa unga apply lapha siyathatha ama details akho siyakusitshela la ukuthi ususebenze okweminyaka emingaki usitshele lo ukuthi wake wasebenza ngaphi lama-qualifications akho then nxa ususebenza lati thina uyabusebenza lapha then kumsebenzi lani oyitholayo thina siyabe sithatha lathi 10% khonapho.
Kulula okungakanani ukusebenzisa le ephenye?
Akulula sibili, okwakho yikubhala kuphela ukuthi wena ufuna ukulungiselwana. Nxa ungabhala then uyasenda kuphela then umuntu uyabe esebenzisa i-ephu yethu eyi-professional uyakubona yena esayidini lakhe.
Right, masigqibe uhlelo Thafara utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuyithola le app kumele bayephi?
Iinamba zami engisebenzisayo lapha eZimbabwe ngu-0787-826-338 njalo bengaphomba ukuthi fixa Zimbabwe ku-Google Play Store bayakwanisa ukubona i-email yami then bayakwanisa ukubona yonke into emayelana nefixa.
Hayi, sikuzwile kahle Thafara Mnumzana, ngiyabonga kakhulu bhuti bekuhle ukuba lawo kuhlelo lwabasakhulayo.
Ya, lami ngibongile.
Hayi, mthwakazi omuhle lapha bengixoxa lo Mnumzana uThafara Makaza. Kwanele kwalamhla bafethu, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngenjabulo, singilishiya ke ngisithi libe leviki elishukela. Igama lami nguMikeove. Bye bye.
Siyabonga Mike, kesizwe ezokholo lwesiKristu.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama ngundungameli inkomo. Lamhlanje isilomfundisi Thandeko Zintimkandla, ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, sakubona wena da kanye nabalaleli ababukele.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizakhumbuzana ngendaba esithole encwadini kamprofeti uHezekiah isahluko ngu-37 amavesi 1 kusiya ku-6. Abalesikhathi bazabala khonapho, abanye vele indaba abayaziyo, indaba yesigodi samathambo omileyo. Lithi lizwi lapha encwadini kaHezekiah, uNkulunkulu wamvakatshela wambonisa isigodi samathambo omileyo, kuthiwa angomanga kuphela kodwa awome kakhulu, okutsho ukuthi engxenye mhlawumbe ayisele isikhathi eside lawo mathambo ekuleyo ndawo. Wasembuza ukuthi kambe la mathambo owabonayo angaphila yini. UHezekiah wathi, hayi Nkosi, nguwe owaziyo. UNkulunkulu uyamtshela uHezekiah uthi la mathambo azaphila ngobana mina nguNkulunkulu, athi nxa esephile lawo mathambo abantu babone ubukhulu bobuNkulunkulu bayo. La mazwi akhuluma ngesigodi samathambo omleyo singawafananisa lempilo yomuntu. Sikhona isikhathi empilweni zethu lapho esizwa impilo yethu yomile kungelalutho, siphansi esigodini singaboni lutho, sesilahlekelwe yithemba, sesilahlekelwe indlela, sesilahlekelwe umbono, sesilahlekelwe lalukholo kwabanye. Impilo zethu zimvele sezifana namathambo ngoba ithambo nxa lilodwa lithambo nje kalamsebenzi. Impilo zethu ziyazincipha, siswela impilo. Yiyo mhlawumbe impilo uNkulunkulu ayibona kuwe ukubana usukufana lesigodi samathambo omileyo. Abantu bayakuhleka, bayakunyonkoloza, bakhuluma ngawe, bayakudelela, bayakweyisa, bathi kakele imkhangelelo akusela lutho. Uzasitshelani kala lutho? Ngumyanga, kafundanga, uyagula. ukugula uyilokhu nalokhu ilizwi likaNkulunkulu libe selisithi lanxa kunjalo impilo yakho ilakho ukuvuseleleka uthole impilo njengamathambo abona uHezekiya uNkulunkulu uthi lamathambo azakuphila lami ngithi kuwe mntu kaNkulunkulu namhlanje akukhathalekile ukuthi usesimeni esinjani ulakho ukuvuka esigodini uNkulunkulu athathe afake inyama le msipha empilweni yakho akuphefumulele umoya omutsha uvuke ume ngezinyawo labakade bekuhleka lakade bekukhangelela phansi bamangale sebebabaza ubukhulu bukaNkulunkulu sengitsho lelizwe lakithi imbala singaba yinhlekisa ezizweni sihlwele lokhu lalokhu sikhale emini lebusuku kodwa uNkulunkulu uthi lingadeli lingalahli ithemba bazalwana abathandekayo asithembeni uNkulunkulu uthi kasoza sithiye sisodwa yikho ethi lanxa sidabula esigodini sethuzi lokufa asinakwesaba ngoba uNkulunkulu ulayo
akuyiphethe mfundisi
asikhulekeni baba nkulunkulu ongehlula lutho wena mnini mandla wonke ngiletha abantu bakho laba abangabe bethwele nzima emphefumulweni beswela ngitsho lokudla beswela ngitsho lezembatho beswela ngitsho lengubo beswela imisebenzi kodwa nxa bethembele kuwe uzabaphakamisa khulekela lelizwe lakithi elisebunzimeni ungalikhohlwa Jehova momhle nxa abakhokheli bakulezi sizwe besizwa amazwi la labo kabazilahle enyaweni zakho uphakamise lalo ilizwe ulibeke phezulu libalele ezizweni ezesaba wena hlale lathi silondoloze sila manje uzobona phakathi amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga kakhulu
hayi ngibongile lami uNkulunkulu abe lathi
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya besixoxa lomfundisi Ithandeko Zintimkandla igama lami nguNtungamile Nkomo asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Janet Jackson, I got it. Stop. Live it for the moment. Loga Janet Jackson elo Daddy Yankee besithi made for now silethemba likholisile libuzwa uphuma ngapha emsakazweni we Studio 7 singakehlukanike sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu le Reserve Bank umnomzana Mangudi ayisithi amafutha emota yepetrol asekhona abanye bayala besithi hayi lokho kulendwendwe ezinenye ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nesen Chamisa lithi
ngibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.